engakusho babukane ukuthi lokho esikubonileyo umongameli wethu siyanxusa abantu abafana labo Yoweri Museveni abantu esibaziyo ukuthi baba sebenesikhathi besembusweni njalo ngabanye abantu abafana abalembali efana leyikamgabe abantu abangalungelanga ukuthi kwi-generation yakathesi ukuthi ngabe lokho besasesembusweni so abantu abanjalo akufanelanga ukuthi kube ngabantu sokusetting sokuthi siyabacelebrata siyabacelebrata ye okokuthi ngabantu abalwela abalwela inkululeko noma abaletha inkululeko kulawo mazwe kodwa-ke ngibone ngathi kathesi isikhathi sakhe sokuthi sokukhuluma imbali kayoweri Museveni kuhle ngibone ngathi sesedlula okuka ukuthi umongameli wethu nxa kuukuthi laye efuna ukutshengisela ngiqiniso ngeqiniso ukuthi ilizwe leZimbabwe kathesi likhangele ukuthi liku-new dispensation i-new dispensation leyo kufana ukuthi itshengisele imbali zayo lokho ekutshengiselayo eceleni kwaukuthi laba abantu abaphila labo ngabantu abatshengisela ukuthi ngabantu abalwisa ukuthi bayandlondlobalisa ilizwe noma bayandlondlobalisa amazwe abo lapho abavela khona singaphosa mhlawumbe njengabantu abafana labo Cyril Ramaphosa labantu abafana labo lo president we-Rwanda kuyibo basondelayo into ezifana zinalezi ezenzakalayo kodwa-ke abantu abafana labo Yoweri Museveni akusahlukananga lalo amkhipha esikhundleni uYoweri Museveni ngomnyaka ka-1971 kusiyafika ku-1979 abaningi abamaziyo ibizo lakhe lingu-Idi Dlamini ngumuntu oselocuku ngumuntu ongeselakho ukunaka ukuthi abanye abathi baphila njani
kungatshengisa na ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa kalabangane abaqotho angaba nxusa zabavela kuzwekazi le-Afrika
mina ngibone ngathi abantu abangane engabe elabo but kodwa ngibone ngathi lapha yinto okuyokudinga ukuthi ama-advisors akhe abantu aphila labo umongameli bam-advise bamtshele ukuthi lapha sofana lokuthi usuhambe wayanyathela udaka uthethe isikolobho wathanyela endlini wasuka laphana wasuke anyathela udaka wasephenduka lodaka endlini kabe kutshengisela ukuthi akula nto ejabulisayo kakhulu nxa kusiba njalo ngoba thina sifisa ukuthi ngendlela iZimbabwe ebikade siyifisela ngakhona noma esikhangele ngakhona ukuthi ufanele sikhangelele phambili akufanelanga ukuthi sesihloko sabanje kanyeka ekuhlanganiseni inkulumo noma sengabe sihlanganisela izinto labantu abafana labo Yoweri Museveni seye sambona umongameli hambe sasika kubomasisi lapha eBotswana esiyafika nakwamanye amazwe aseduzane esithatha ukuthi wathi ekuhambeni kwakhe wafika wakha ubuhlobo obuhle nalawo mazwe angomakhelwane kodwa-ke lokho ngiyazi ukuthi kungaloku ukuthi mhlawumbe lokuyasebenzisa ukuthi batshengisele ukuthi ngumuntu owalwela istrugle noma ngumuntu owancedisayo kakhulu iZimbabwe ngesikhathi kusaseyirodida sisalwa lamai kodwa-ke imbali yakhe seyayayonakala njengendlela umgabe okwahamba kwaze kwagcina esekhitshwe njengocuku ngenxa ngokufana nje akho lokho esibona kuYoweri Museveni akula mehluko phakathi kaYoweri Museveni akula mehluko lalubaba owesudane osanda kukhishwa esikhundleni.